soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwe igciwane le coronavirus izolo likhuphuke ngesilinganiso esethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 abatholakale belegciwane leli kwabhubha abathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga oluveza ukuba umanyano United Nations wake wafuna ukuhlasela eleZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu.
Nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kunxa zonke zelizwe.
Amnumzana President Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho, kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lwezempila kahle luthi inani lababanjwe igciwane le coronavirus izolo likhuphuke okwethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 kwabhubha abathathu. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabavela esigabeni seMashonaland West lapho okulabedlula ikhulu 101. Ababili ababhubhileyo ngabakade bedabuka esigabeni seManicaland loyedwa oweHarare. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathole leli gciwane ngabalithelelwe elizweni bengakaze baphume phandle kwelizwe. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 sebengamakhulu amathathu lantathu 313 elizweni. Kwele Melika laseBhilitane lapho osekuhlatshwa abantu ijekiseni yenqabela leli gciwane inani labalithelelanayo lokhu liqansa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Tifa Wajapi Bango Dube ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo babu kande owegciwane le coronavirus okwakathesi awusaqansi ngezinga leliyana esalibona ku first wave ngendlela okwakusenzakala ngakhona okwakuthi ngelanga mhlambe phose sasibona ama infections ngelanga okwakusedlula mhlambe more than 3000 kathesi ngangikompare lendlela okwakungakhona uqala kathesi ngathi i effect yakhona ngathi 10% ngibona ngathi ikakhulukazi into engibona ngathi iyasiza kakhulu ukuthi igcikwane leli lingathi liba contained indlela abantu abaloko beqhubeka beziphatha ngayo.
Abantu bayamukela na iJackson Lay okuthiwa isikhona njalo ngasitshela ukuthi bakhona yini abakhanya bengayamukela?
Njengoba sazi babugandi ukuthi amazwi lawa kakhulu aba very democratic ezintweni eziningi, abantu baba lokuscrutinize izinto eziningi, yonke into eba introduced ebantwini. Okusafana lakhona lokhu esikhuluma ngako kathesi okwe coronavirus ukuthi i-vaccine lay ilethiwe ebantwini, kodwa ke abanye abantu basaselokuthandabuza ukuthi kambe ishiwa ijekiseni lay izasiza yini. Kodwa ke ngathi phose i-40% basaselokuthandabuza, kodwa i-60% bayayamukela ijekiseni ukuthi yiyo abayibona izabe ngumlamulankunzi ukuthi incede abantu ukuthi abantu bayenelise ukuthi izinto zonke zivule zibuyele ezingeni okwakuyilo lona ngalezani nsuku.
Nxa ukhangele wena ezitaladeni lapha kulomehluko na wokulimuka igciwane lele le coronavirus ngabantu kumbe besebeyekethisa?
indawo eziningi babugande lokho ziqhubekela phambili ngokulimukisa ngegciwane le-coronavirus ngisho labo mabona kude basaqhubeka begqugquzela abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu i-social distance akube yinto eqhubeka isiba njalo njalo lokuvakatshelana amahlayana akube yinto yokuthi ingenziwa ngisho le micimbi izinto eziningi lokho ezinye zisavaliwe lamanye ama-departments ama-offices amaningi abantu lokho besaqhubeka besasebenzela ngkhaya okutshengisela ukuthi i-effect yakhona lokho besayibona njalo besazama ukuthi ukugwema lo mkhuhlane indlela kuphela ukuthi abantu baqhubekele phambili ngokuthatha ama-restrictions nalawana ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungabi viral ngendlela owayenzaka ngakhona ekuqaliseni until kuze kufike ukuthi sebe satisfied ngendlela i-vaccine esebenza ngakhona noma sebe satisfied ngendlela ukuthi isibalo sabantu esesi-vaccinated ukuthi ngeke sisa-spreada umkhuhlane lo sibe ngama-carrier kulo mkhuhlane lo kuya ukuthi abantu abaningi sebe-vaccinated so ngibone ngathi sesikhathi kodwa ke okwakathesi nxa ungena nje lasezitolo lokho kusase yiso esayizolo esokuthi ama-mask adingakala njalo le-social distance noma ma lisa-chaya ama-cues kona phana efunti lichayisa kumathile kusafana njengakhona lokho even noma lingena kuma-public transport basakhuluma ukuthi livulelane umkhandlo lingasondelani duze laduze njalo lama-sanitizer bayazama ukuthi bayagcwalise zonke iy'ndawo eziningi nje lezitolo bayafaka ama-sanitizer phambi ukuthi nxa ufike uyasanitize izandla sanitize lama-trolley lawana ukwenzela ukuthi uqhubekele phambili ukuzanye ukuthi kugwenywe ngamandla wonke ukuthi umkhuhlane lo ungaqhubeki ubhebhetheke.
Umnumzana Tifa Wajapi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London. Ngameli Emerson Mnangagwa izolo ntambama eHarare uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga olulesihloko esithi Goose or Gender, the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards. Kumbe ngesintu okulungele wena kulungele lami ikhansili ye-United Nations ezomvikela lomkhuba wokuba ndebe mbili. Egwalweni lwakhe uChiwenga uveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela eleZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo lolu olwethulwe emcimbini oqhutshelwe eHarare lubikwa lugxile kokumunyethwe kungxenye yophenyo lwemfundo ephezulu ePhD thesis eyaqhutshwa ngumnumzana Chiwenga ekolitshini leKwaZulu Natal eSouth Africa. Esethula umbiko enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama, umnumzana George Chavamba oyisiphathamandla sikahulumende uthe ibhuku leli licubungula imisebenzi yogatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council olubikwa lulandela iziqondiso ikakhulu ezivela kumazwe alamandla kuphela angamalunga alumanyano. Unike umzekeliso wokuthi i-Security Council yalumanyano iyasebenzisa ivoti esemthethweni kodwa ekhulela amanye e-veto power kube yiyo eyamukelwayo endaweni yaleyo eyamazwe amaningi kudalele General Assembly yalumanyano eyiyo elamazwe amaningi omhlaba angamalunga. Ibhuku leli libikwa ligxile kuzehlakalo ezimbili ezivalisa ukungenelwa kwe-Iraq le-Libya ngamabutho okwakukhokhelwa ngamazwe aphetheya alamandla lanxa kungavunyelwananga ngaleli nyathelo kumanyano we-United Nations. Ekhuluma kulumbuthano, umnumzana Chiwenga uthe okwabangela ukuthi alobe lolu gwalo yikuthi amazwe aphetheya encedisana lomanyano we-United Nations azama ukungenela eleZimbabwe ngamabutho ngomnyaka ka-2008 ngezizathu zokuzibazela. Uthi lokhu kwavinjwa yi-veto power ye-Russia le-China kodwa umanyano lo waqhubekela phambili wangenela ele-Libya ngeminyaka elandelayo okwabangela ingxabangxoza lokuthathelwa amafutha yilawo mazwe. Umongameli Mnangagwa ugcizelele amazwi kamnumzana Chiwenga wamncoma ngomsebenzi wakhe kuhulumende kanye lokukhuthala kwezomfundo lokubhala. Ugcizelele insolo yakhe kumazwe aphetheya ngokwethesa eZimbabwe izijeziso sama sanctions wathi amazwe la aloncindezelo abakhulume kulumbuthano babalisa osikhwica mfundo omnumzana Emeritus Ngwabi Bebe, General Rugege lo Sibusiso Moyo ababikwa bengabangane bakhe njalo abancedisayo kuphenyo lwe-thesis yakhe ekolitshini. Abanye yiziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa unkosikazi Opha Mchinguri, uretired Colonel Hutshu, umnumzana Kane Matema lentatheli izindaba unkosazana Phyllis Johnson. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lokhu sikudaba lunye, ingcwethi kwezamasiko labalonda imbali yelizwe bahlala bekhuthaza uZulu ukuthi alobe ingwalo eziveza imbali yesizwe ngokuqobo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana George Mkhwananzi. Sixoxe laye ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuluncedo kakhulu ukuthi ngikusinike mhlawumbe indlela eseduze eyabibonisa ukuthi leyo nto kade bekuyo makade wikuluka kwempi ibiliwa kanjani sithiwa umuntu obengaphakathi. Uma kuyukuthi kuqondane nokubuswa nokuphathwa kwelizwe nakho kuzosinika mhlawumbe indlela yena abona ngayo engesiyo le ibibonwa ngabantu makhaza akade bephethwe. So kukhona kuyasiza nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo, bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Nxa umuntu onjengoshiwenga engaloba ugwalo, lulakho yini ukuveza mhlophe into ezifihlekileyo ezifana nje labo gugurawundi, kumbe into esiyabasikhangelela ukuthi nxa engabhala njengalokho esikuzwa ukuthi ubhala nge-United Nations engabe ngumuntu ongafaka okuliqiniso na?
Angikholwa ukuthi abantu abanjengoTshiwenga nabanye abantu asake babhale izincwadi njengoba sesabona uObert uyibhalile nabanye abanjengaye abakade abasembusweni. Angikholwa ukuthi iqiniso bazoliveza lonke liphume lithi dandalazi. Kanjengoba nje siyazi ukuthi uDominic ngoba yiligama lakhe ubephethe kobulawayo lapha enkambeni yamasosha eLuwelin ngesikhathi iGugraund ingena eMathebeleland. Okusho ukuthi ke iGugraund njengebutho ekade lithunywe nguhulumende ngomgabe i-executive yelizwe ibi-coordinator iqoqwa iqondiswe kusukela khona laphayana elweli lapha bephede khona yena uTshiwenga. Okusho ukuthi konke ke izinto zonke kade zibasiza, insiza zonke kulogistics yabo nayo yonke into eqondane nokudla nakho konke bebekuphiwa kusuka nguye uTshiwenga, nguye okade bafida bephuma besiya kunhlangothi zonke zasemathebeleni ukuyobhubhisa abantu basemandebeleni. Izinto ezinjengani zihlabe sifisa ukuthi incwadi ethe yabhalwa ngumuntu onjengawuTshiwenga ikuveze konke lokho. Kodwa ke angikholwa ukuthi angazinqunula azaziveze entweni enje ngoba bengabantu ababalekela amacala, bengabantu abafuna ukuziveza msulwa, bengabantu abafuna ukuziveza sengathi bangamaqhawe. So yibuhle bodwa obunye bakhona bungobokuzikhandela ozokubufunda lapha encwadini. Kubhadalazwe nje umuntu acecise, ahlobise, azenza ngathi ube yinkalakade yeqhawe elimangalisayo kanti ube ngufujwana nje.
Ungasitshela ukuthi kuqakatheke okunganani khona ukuthi abantu balobe izingwalo, into ongayikhuthaza yini?
Ukulotshwa kwezincwadi noma izingwalo ngabantu abake babasembusweni noma ebukhokhelini yinto emele ikhuthazwe kakhulu ngoba kuzosivezela ukuthi badibane nezinselelo ezinjani, okuzokwenza ukuthi labo abezamuva bakwazi ukuthi izinto lezo bona baziphathe njani ukuze bangaweli kulawo magodi. Kuyasiza kakhulu futhi ukuthi kuvula abantu amehlo ukuthi into ezithile akade bezibonela kude bezifanisela nje ukuthi kambe lokhu ngabe kwenziwa kudalwe yilokhu, lokhu ngabe kubalulwe yilokhu, bayothola izimpendulo ezicacileyo sebefunda lezo zincwadi zabantu akade bethatha lezo zinqumo ekade zibonakala sengathi azicaci azibonisi inhlakanipho.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezamasiko njalo ecubungula ezombusazwe. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, isizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isimo samasimu endaweni eziningi zelizwe ezivalisa ezihlala zilendlala, izulu linganikuhle. Sihle kakhulu lo umnyaka kulandela uhlelo lokulima oluthiwa intwasa kumbe fumvuza lezulu elina kuhle. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ukuthelelana igciwane le coronavirus sokufike kusibanga esethusayo kwele South Africa, ngoba kube labantu abedlula inkulungwane ezilithumi ngelanga linye abatholakale belegciwane leli. Leli nani ledlulwa kanye ngenyanga ka-August, lapho okwabanjwa khona abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lantathu igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa la mangihlezi ngivukwa ukuthi ngenye imini sabe siloko esikhala sithi ilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimazilizwe. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye imini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu owasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye imini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima la kuphi, singabe siloko esikhala kwenanga ngezano kanti kulalapha lathe salima la khona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo ngoba nenye imini futhi okunye ngempela singabe siloko sikhomba izano sithi hey izano kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abasela mpilo. So ngicabanga ukuthi ngenye imini abantu bakithi nabo bamele bazibone, bazinuke amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe lase South Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala, singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha. Nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa ku Studio 7 ukuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake ku Studio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama second phezulu. Ningixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lana ukuze labantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlambe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kathi yona iSupreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe kuCongress yini. Kanti manje why bengasahambi kuCongress bahambe belungisa idaba lokuCongress? Yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwa iSupreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councillor lama-MPs awe-MGC alliance. yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokubulaya ukuthi into zihamba njani kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kathi sikwe ama-by-elections abasafuni ukuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bangenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti umele lobani abantu bakhe bona abasephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngaba bafuni bamele bani lo muntu onguyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile
sanumanani sanumanani balaleli bestudio nabasakazi ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona-ke ngela kwele South Africa yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni ma kungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retire sengimdala-ke sengihlala phansi bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe
Salmonani Salmonani balandeli baka Studio 7 kunye nabasakazi lonke America okakhumayo eJohannesburg kwela South Africa okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo umbuso ozitshelayo bahamba bethi bona ba-right bona bathe kodwa manje kwamasosha akhona nakwamapholisa bayalamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele ebantwini kodwa kusala kuyavela sesikuzwile phinde sithi thina nawu manje idolobho alinama philiphe liyakhokelithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo li-right kanti kaliyangekungani bantu basele ngokuzizwa kwena hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokhu esikuzwayo kuyayangisa kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane izwekazi le-Europe seliphakathi njalo kokulwisana labahlamuki ama-terrorist elizweni kunye lasebulenjini be-intanethi umanyano we-European Union usuthembise ukulwisana lobudlovalobu inhlanganiso eyethula izilinganiso zokugugudeka komnotho wamazwe ithi lumnyaka izahlolisisa isilinganiso sokuvuka komnotho wamazwe ngemva kwegciwane le-coronavirus kwezemelika umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kungxazi zonke zelizwe kulabensundu abamhlophe izitabane labavela kumazwe athiyeneyo lokhu kwamukelwe ngabaningi ngenjabulo besithi uhulumende lo uzasuthisa umuntu wonke lokhu kwenzakala umongameli Trump elokhu esithi kulendlela afuna ukuzisebenzisa ukugenqula impumela yokhetho izolo imisakazo yethule umbiko okhomba ukuba abacebisi bakaTrump balokhu bedinga indlela zokukhanga usekelo lwabo senator abafuna ukubambisana laye indima yokufeza izifiso zikaTrump sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kungani lokhu kuleziphathamandla zebandla lama-Republicans eziningi ezifuna kugenqulwe impumela yokhetho
ya umnumzana uPresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19 into nje engifuna ukuthi ngithe ukuthi kukho vele kukhona nje ama-states angafuniyo ukuba phakathi komanyano lolo oluthiwa yi-United States ama states ahlulwayo laphana ngale impo kuthiwa civil war. So lokho bebambe oludala, lokho befuna ukuhamba ngoludala. So akungimangalisi kakhulu ukuthi nxa kukhona abantu abalokho befuna ukuxexeba kabe biyele emuva. So ngiyacabanga ukuthi kungaba kuyibona labo bantu. Kodwa kangizange ngiwatate njengoba ukuthi iwapi lawo ma states ma umunye ngamunye. Ya umama we virus lapha esikhona thina actually ngise Indiana. Umama we virus uqhame kakhulu ngoba lokho kusedlula amalanga ama records every day. Hayi vele lama ama counties wonke sibili ami mazonzo. Ya amamadlodlongwana ngenxa kuba umama lo kawukhanya ubuyela emuva ukhanya lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Khonoku uphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo? Hello, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseOhio. Chayifana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lengoma ethi yona isono sami. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ihloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo elizweni likhuphuke ngesilinganiso esethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 ababanjwe leli gciwane kwabhubha abathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga oluveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela ele Zimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.